Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obela abahluleli abayisikhombisa utheba kubone kulungile ukuba bashiyanele udaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokhela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. UMalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpika Mfundo Love Momaduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazalidlulisela phambili udaba lwabo.
Abasiyithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizabuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphume emthethwandaba.
Engifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court libe lawo amandla okuthi liphe isinqomo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba i-ZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilela ilungelo loluntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho luzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
UMalaba labanye bathe uBhamu njengomuntu owazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Kolunye udaba umlobolo Dumo uSisidangaremba namhlanje uphumelele kwisicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokuthuthuzela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idale le-High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo liza kwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembo umnumzana Harrison Komo utshele intatheli zindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembo wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.